Thina esikuchoyo lesakuchoyo mhlaka 11 November 2017 yokuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasendlini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ePhalamende yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabosomabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisani thina lo mongameli eMasomnangagwa ukuthi abize abantu abangenele ukhetho lobu mongameli ukuthi bezothola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown eyayibizwe izisebenzi ngaphansi kakhulu kwegatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So-ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani abasebenzi kungela muntu obameleyo. So-ke thina sithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungathiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe, asithi njenge-South Africa, bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni le-South Africa. Intatheleko zithi zona abantu bayafika ku-3 million, kodwa basilazi isiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abanama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe. Bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona, lama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo ekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho, kumele aqale azibuze ukuthi kambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, lanxa sikhangele kweze-agriculture, lesikhangelele futhi la ku-manufacturing industries.
Sokuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lona?
Awungeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabala mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo ma-tax. Kumele uhulumeni aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumeni, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho songaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe-ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe